So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 27 kuNtulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
We hope that the funding also increases. We will be able to incorporate more health workers who come forward, and that we are, I think currently we are also talking about looking for some health workers on retirement to come in as vaccinators and others who are come as part-times, because we are really also we are not comfortable seeing these queues.
Abogatsha lwezempilakahle sebecele abenhlanganiso ezizimeleyo ukuba basebenze labo kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 njengoba bona sebekhulelwa yilo msebenzi.
Sidumele kakhulu ngekuboshwa kwalamalungu ephalamende, kodwa-ke at the same time we are not surprised ngoba vele bagcilathe noma detectors benta nje vele laphana ngabe sekubonakala ukuthi emandla embuza ayaphela or noma abantu abasavumelani nabo.
Abalwela ilungelo loluntu bathi bakhathazekile ngengxabangxoza eqhubeka eSwaziland ngesikhathi elemelika selikhuthaze ukuthi kube lokuthula kulelo lizwe. Abalwela amalungelo oluntu baveza ukukhathazeka kwabo ngodaba lokuvulwa kwezikolo phakathi kwesimo sokuqansa kwenani labantu ababulawa yi-COVID-19 labahlolwa betholakale belegcikwane leli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle sebecele inhlanganiso ezizimeleyo ukuba zisebenze labo kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 njengoba bona sebekhulelwa yilo msebenzi. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngunobhala wogatsha lwezempilakahle uDr Jasper Chimedza esethulela bekomidi ebona ngezempilakahle yedale lephalamende, lapho achasisa ngokusetshenziswa kwemali ye-COVID-19 selokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo. UDr Chimedza uveze ukuba abezibhedlela nemaklinika lapho kuhlatshwa khona abantu amajekiseni la abesenelisi ukuziqeda indwendwe zabantu ngoba abasebenza kulezi ndawo kumele benze njalo umsebenzi wokwelapha abantu.
We hope that as the funding also increases, we will be able to incorporate more health workers who come forward.
Nethemba lokuba lapho siqhubeka sithola usizo lwemali, sizenelisa ukuqhatsha ezinye izisebenzi zezempilakahle. Sesicabanga ukubiza emsebenzini labo asebehamba kusikhathi sabo sokuphumula babuye ukuzohlaba abantu ngoba sisenkingeni. Akusijabulisi ukube lokhe sibona indwendwe zabantu.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi saseHarare uthi osekusenzakala yisibonelo sokungazilungiseleli kwakhe uhulumende.
Ngaba kulungile kodwa kasikhangele ukuthi kwabangwa yini khona ukuthi behambe ebantwini besithi bafuna uncedo. Lokho kubangwa ukuthi bona ngokuthi isingathi ngesilungu iplanning engaqedakaliyo, ngoba nxa sikhangela imbali yezisebenzi zikahulumende zasukela khatshana zifuna iholo engcono. Amanesi ngokwawo etshengisele ukuthi kukhona afuna olelingcono waya kumadokta waya kuzibani bonke abasebenza kuhulumende.
Udube uthi wakumele athathe leli nyathelo kudala uhulumende isikhathi sasekhona.
Lokhu ukuthi abalabantu hayi uthiwa umzenzi kakhalelo ngoba bazenzela ngokwabo. Ye singathi kathesi njengoba sesile nkinga ye-corona leyi kungcono ukuthi abantu bencedwe njani njani, kodwa kasikhangeli ukuthi udaba lwe-corona lwaqala nini. Lwaqala kudala.
Umnumzana Efidlela Ncube ophatheke kumikhankaso yokulwela amalungelo abathengi enhlanganisweni ye-National Consumer Rights Association uthi kunenge uhulumende angakwenza ngaphandle kokusebenzisa indlela yama-lockdown.
Kunengozi enkulu ukuthi isifo se-coronavirus, igciwane le-coronavirus lisengagcwala indawo yonke nxa ngabe i-government ingathathanga amanyathelo azavikela abantu ngendlela enkulu. Kulama-lockdown le abahlala bewenza kudingeka ama-strategies, kudingeka indlela ezihlakaniphileyo zokuvikela lokho, indlela ezizafundisa abantu zicebisane labantu ingozi ekhona njalo kwandiswe ukuhlatshwa kwabantu.
Uhulumende uthi bonke abafisa ukuzabambisana laye kulomsebenzi wokuhlaba abantu ijekiseni le-COVID-19 vaccine kuzamele bezosebenza ngokuqondiswa kogatsha lwezempilakahle. Kunje abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala eye-COVID-19 vaccine eZimbabwe jikelele sebephose bafike kusigidi esisodwa lengxenye 1,491,493 njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 687,216 asebehlatshwe esibili ngokuchona kwelanga la izolo iCovid-19 ibisibulele abantu abangamachumi phose athoba minwe mbili 79 abazinkulungwane eziphezu kwezimbili 2050 batholakala belegciwane leli ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
baveza ukukhathazeka kwabo ngodaba lokuvulwa kwezikolo phakathi kwesimo sokuqansa kwenani labantu ababulawa yiCovid-19 labahlolwa betholakale belegcikwane leli eZimbabwe abenhlanganiso ezizimeleyo bathi lanxa ezemfundo seziphazanyisiwe kakhulu yilolu bhubhane izikolo zingavulwa uhulumende engalungiselelanga kuhle kungaba lobunzima obedlula obukhona manje uAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo
kusukela ngombimbitho ngomnyaka odlule kuqhamuka iCovid-19 ezweni uhulumende wafaka ama lockdown ambalwa lamanje ilizwe liku lockdown ehlandla lesine okudale ukuba abafundi bengayi esikolo ngenxa yokuqansa kwenani labantu asebebulawa yileli gcikwane kungakho abalwela amalungelo oluntu besithi izikolo akumelanga zivule phansi komumo onje ngoba umumo ungahle uwonakale ngamandla olwela amalungelo oluntu umnumzana Joshua Mzaca ngomunye olomqondo munye
siyamemetheka kakhulu endaweni ezithile so ngombono wami mina indlela ememetheka ngayo asosibanga esihle ukuthi izikolo zivulwe ma uvula izikolo ngalesi sikhathi kutho ukuthi abantwana laba bazaphathela abazali babo asebekhule ngoba ngathi abantwana abaningi bahlala labo gogo labokhulu bazabaphathela ikorona leyesikolo ibisibabulela
umzali unkosikazi Nozipho Moyo uthi abazali labo mabangagijimeli ukusekela inyathela lokuvulwa kwezikolo
ubhobhano lolo lokhe lubuya ngamandla xa sesikhangela ngokuvula kwezikolo labantwana akwamanje kumele lesingane siyalinda simele lomkhando lo udlule njengoba besisho ikhozela ukuthi amanani enjani ikhwele sesibona lokuthi sokuyehla kodwa kusishuthi lapha ezivulwa khona kumbeni ke sokubudlule iholiday lebuyayo oheroes kobo August sesidonsa sifika kobo December kobo 18
kodwa olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi abafundi basalele kakhulu ezikolo lapho zivulwa kumele zibe zilungiselele ukumelana lomkhuhlane
basalele kakhulu ebuva ezikolweni la bengithi mina nxa zingavula isikolo azivula kodwa nxa zivulwa lapha kubonakala ukuthi izikolo ziyabe zibe mfanelo imithi yonke eyokuvikela abantwana lababalisi kumkhuhlane we-COVID
uqhubekele phambili ethi uhulumende kahlale amanye amaviki izikolo zingavulwanga
mina ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu angeneli awuthintshe wona kumomo khona abantwana bafunde sebele sikhathi eside bakithi sebeze belahlekile sicela i-preparation of at least 6 weeks zingakavulwa phakathi komzali u-SDA lababalisi ukuze kube kuhle kuncediswane ngendlela efanele
okwamanje izikolo zisavaliwe uhulumende uphakathi kokuzama ukuba izikolo zivulwe kodwa umkhuhlane usahlasele osekuphazamise yonke into empilweni ngakwelakhe icele uhulumende uthi uyazama ngazo zonke indlela ukumelana nalolu bhubhane ekhuthaza abantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kulumkhuhlane eye-COVID-19 vaccine umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ubike ukuba uhulumende wenelise ukuletha elizweni izigidi ezinhlanu lengxenye zamajekiseni 5.5 million vaccines uqhubeke ethi kunje sebebhadalele amanye angaba izigidi eziyisithupha lengxenye 6.5 million vaccines anakho ukuthi afikise ilizwe kuzigidi ezilitshumi lambili zamajekiseni adingakalayo i-12 million vaccines ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Abalwela ilungelo loluntu bathi bakhathazekile ngengxabangxoza eqhubekayo eSwaziland ngesikhathi eMelika selikhuthaze ukuthi kube lokuthula kulelo lizwe ngemva kokubotshwa kwamalunga edale lephalamende amabili ngesonto. Ababili laba ngumnumzana Bacede Mabuza loMthandeni Dube. Izizalwane zeSwatini zikhonona ngumbuso wenkosi yalelo lizwe, umswati wesivili ezithi uLochubu. Izikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo oluntu kulelo lizwe Swaziland Solidarity Trust, umnumzana lakhe Lokele, uthi eminye imbiko abayitholayo ngeyokuthi sokudingwa elinye njalo ilunga ledale lephalamende.
Well, sinhlangano yeSwaziland Solidarity Network sithi kasisho ukuthi sidumele kakhulu ngekuboshwa kwalamalunga ephalamende. Kodwa ke at the same time we are not surprised ngoba vele bagcilathe noma detectors benta nje vele lapha ngabe sekubonakala ukuthi emandla ekubusa ayaphela o noma abantu seba abasavumelani nabo. Loku nje kukuhlukumeka emalungelo awo lamalunga ephalamende. Nasekuboshwa amalanga emalunga ephalamende kusho ukuthi ke umuntu uphaca loluSwati yena ke kusho ukuthi akakavikeleki sanhlobo. Sesivile futhi ukuthi lelinye ilunga lephalamende gawuleza magawugawu Simelane bayamfuna naye iphumile iwarranty yokumbopha. Loko sithi akume siyamekhuta inkosi Mswati wesithathu ukuthi ithi kuyekela le ndlu leyentako ngoba bantu baseSwatini bangaphila ikhona inkosi noma ingekho, kodwa asiboni inkosi iphila ngaphandle kwalabantu baseSwatini. Siyachubeka nekuxhumana nemhlaba wonke jikelele netinhlangano letiningi letihloniphekile lokufaka ekhatsi lukhombala emacala oyidosa letawuniketwa i-ICC kokuthi ingwenyama Mswati wesithathu ithathwe iyiswe khona. Ibekwe liqala nebantu abayo lokubulala emaSwati lamaninga kangaka lendlulako ku 70. Loko sitachubeka sikwende ngoba lokubulala solo kuyachubeka kwake mina nyana.
Libona ingxabangxoza le iphetha ngani? Bazasuka kumbe sebesukile abantu esitaladeni? Umanyano weSadak uzaphathisa yini ekugcineni? Kumbe kuzahlala kunjalo nje abantu bekhonona ngendlela abaphethwe ngayo inkosi uMswati wesibili?
Bantu baseSwatini batimisele ukuchubeka nemzabalazo kuze bathole inkululeko yabo. Kwamanje singasho ukuthi kusethe kancane but bayahlangana futhi bazama ukorganize ukuthi babuyele esitaladini bachubeke balwele bademande idemocracy ize ifike even naseSwatini. As for emave eSadak, they failed bantu citizens ale region yonke, not just bantu baseSwatini. Bantu la into labayigatsile kuvikelana noma kuprotecta nabona bodwana ezibaholi, not ema interest ebantu. ISADC ingenile eSwatini yangamithi the biggest organization and the oldest liberation movement iphutemo ne Communist Party of Swaziland. Kodwa yamitha kunenye inhlangano lenye indvodza lele iholako inyo yodwa nje lekhona. Inhlangano ayakagcithi netinyanga letimbili yakhiwe. Kodwa lo mloyo iSADC kwatile kumitha asathi nosu representa bani umethe umndeni wakhe. So into esingayisho nje ukuthi umzabalazo bakubantu baseSwatini uyachubeka.
Lo umnumzana lakhe Lokele isikhulumeli senhlanganiso iSwaziland Solidarity Trust esixoxelaye eSejohannesburg kwele South Africa. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende weSwatini ngalolu daba.
Yebo yebo yebo, tsaka somuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 p.m. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abakumsebenzi etshiyeneyo ngokumemetheka kwecoronavirus elizweni. Sikhangela njalo ukuthi inhlelo zikahulumende ezijonge ukuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane ziphazamisa njani umsebenzi wabo. Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo lilami uMichael ngo 8 ntambama.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafithane.
Amapolisa awe Utah Highway Patrol kwele Melika abika ubana kulabantu abayisikhombisa abafileyo engozini yokungqikelana kwezimoto ezingamashumi amabili ebangelwe yisavunguzane esesandstorm. Le ngozi yenzakale kumgwaqo omkhulu we-Interstate 15 edolobheni eLekanush esigabeni seYuta. Inani lasebetholakale bele COVID-19 ezigabeni ezijiyeneyo zeMelika libifa libonakala liqansa okwamagama kunyanga esanda kwedlula, ikakhulu abafunyanwa belomkhakha omutsha we-Delta variant, kubika abekolejini e-Johns Hopkins University laseMelika. Umphathintambo wezobudlelwane bele-China lamanye amazwe omhlaba uWang Yi uhlangane lomsekeli kanobhala wezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uWendy Sherman ngomvulo. Lokhu kulokufuthelana phakathi kweleMelika leChina endaweni zokuthengiselana lokunye. Umsekeli kanobhala wezomvikela weleMelika omutsha uEli Ratner ufundiswe ukuqala umsebenzi wokusemthethweni ngesonto. Lokhu kwenziwe ngumphathintambo wakhe uLloyd Austin bephakathi kwendizamtshina belubhekise kweleSingapore. Amasotsha kweleTunisia abikwa esegombolozele isakhiwo sedale lephalamende kulelo lizwe evimba abantu ukungena kiso ngemva kokuba umongameli Kasi Saidi ebike ukubana usexotshe umsebenzi inhloko kahulumende uHichem Mechichi kanye lokumisa umsebenzi amalunga wonke edale lephalamende okwenyanga yonke. Amabandla ezombusazwe aphikisayo achaza leli nyathelo njengesenzo sokugenqula umbuso ikhu. Abalwa becatsha bokholo lwesi-Islam abalwisa kwele Nigeria babikwa sebekhulule abafundi abangamashumi amabili lathuba minembili 28 phakathi kwabalikhulu lamashumi amabili 120 ababathumbe ekuqaliseni kwayo nale inyanga kantulikazi esikolweni eseBethel Baptist High School esesidolobheni elingenyakatho yilizwe eleDamish. Abazali balaba bantwana bathi balethemba lokubana bazokhululwa bonke abaseleyo kusukwana ezilandelayo. Umongameli Philippe Nyusi wakwele Mozambique wamkele ngenjabulo ukuthunyelwa kwamasotsha ezoncedisa ukuzivikela ekulisweni okwenziwa isigaba sakhe seCabo Delgado esingenyakatho yelizwe. Amalunga ehlanganiso yomanyana wamazwe angezansi wezwekazi le-Africa e-Southern African Development Community SADC avumelene uncedisa ele Mozambique ngamasotsha langezikhali zomvikela. Uhulumende weleMali ubika ukubana undoda ozame ukugwaza osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli walelo lizwe uKenela Simi Goita ngeviki edluleyo usefile ngesikhathi evalelwe ngabezomvikela. Umbiko wethulwe ngabezomvikela uveza ukubana lundoda ukhulelwe ngumkhuhlane ngesikhathi icala lakhe lisahlolisiswa.
Okwamanje ngesizwe udaba oluphathelane lezomnotho siliphiwa nguChris Dande.
Intengo yokudla lempahla ezitolo isiqhonga ngesiqubu ngesikhathi ilizwe liphakathi kokuvalwa ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshele intatheli zindaba ngempelasonto ukuthi intengo ezitolo ikhwezwa ngenjongo yokugenqula uhulumende. Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kujera uthi imbangela zokukhwela kwentengo zinenge kakhulu.
Ukukhwela kwentengo lapha elizwe kule mbangela ezithize. Owaqala imbona njengani ukukhwezwa kwama-salaries ama-civil servants ubange ukuthi abathengisa bakhweze intengo yezinto. Siyakwazi ukuthi kuvame ukwenzakala lokho ukuthi nxa abantu sebethola ama-bonus abo kumbe uhulumende anga-announce intengo ukukhwela kwama-salaries, siyakwazi ukuthi le ntengo yakhwela. Udlakela lwase-South Africa lungaba lubange ukuthi ama-raw materials lokune esikusebenzisayo lapha elizweni kungangeni ngesikhathi, intengo zingaba zikhwele ngendlela leyo. Kodwa okune ukuthi i-50 bond eyabuyayo isiba ngokuthi ama-10 bond lawana abantu bame uwasebenzisa ngoba bayabe sithi bona kasasebenzi. So ngibona nje ngani lokho lakho ubange ukuthi intengo ikhwele lapha elizweni.
Isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU umnumzana Ambrose Sibindi intengo yempahla iqale ukukhuphuka ngeviki edluleyo.
siyananzelela ukuthi phose iviki lepheleleyo kungena kuyena le iviki. Siyananzelela ukuthi intengo zempahla zikhanya ziqansile. Abantu bakhanya badonsa nzima. Ngathi intengo iyaqansa iyaphezulu empahla zokudla lezi impahla eziqade kuleyo kuba nomuntu aphile kungcono. Kodwa ngapi ezeholo labantu zizimele ndawonye. Isizathu esingabe sisidaze ukwenza lezi impahla ziqanse zingaba zimbili kumbe zibe zintathu. Kodwa kumqoka esikunanzela ukuthi kuloke kulethele imali entsha i-$50 note. Kukhanya kuhle kwenza impahla yaqansa yaphezulu. Abafunda ngeze economics baza kutshela ukuthi imali ngaze ibe nengi ebhoda ebantwini. Sokusenza ukuthi impahla intengo yempahla iqanse ngesizathu sokuthi imali yabe sisiba nengi kakhulu isiqothana nempahla engathi izintuthwane. So engxenye ngaleso sizathu kungaba ngesizathu sokuthi i-$50 note liyana omunye umuntu laye ubusinessman uyabe vele lobugovu bakhe. Uyabe sefunda impahla zakhe kube yiyo e-cheaply ibe khona phana kwenze kungafika ukuthi umnike i-$50 kungabi polo lwama-change. Kungenzakala lokho. Okwesibili, yilokho okwenzakala e-South Africa, sananzethu e-South Africa, kube lobudlwangudlwangu lodlakela, le-looting le-ethethe indawo khona ngale, izitolo zavalwa, amakhampani amanye angasebenzi. Ungananzelela, thina lapha eZimbabwe ikakhulu, indlela besiphila ngayo. Besiphila kakhulu sincediswa ngabafowethu abase-South Africa ngale labodadewethu. Okuyibo akade bethenga impahla ngale zibuya ngapha. Kodwa ungananzelela. Sokusenza ukuthi impahla ezingena zivele e-South Africa sizala lapha ezimbitshana njalo ezangale futhi engathi zishiphile. So njengoba zingasangeni, sokusenza ukuthi wonke umuntu olemali ongelamali afise ukuthenga impahla zakhona apha elizweni lakithi eZimbabwe. Ngokunjalo-ke osomabhizinisi bayathatha intshunkuthi yokuthi ngakunjalo sebebona ukuthi hhayi akuseyala abantu abangagijimela khona. Sebekhweza futhi intengo yempahla zabe sazi ukuthi uyafuna ufuna uzathenga. Kodwa bese sizwe njengoba izulini limpuphi sinengi. Solo kuyasitshengisa ukuthi izinto ziyaqasha ziyaphezulu.
Enye njalo ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okungaba kubangela ukukhwela kwentengo ludlakela olwenzakala kwele South Africa.
Kulamahungahunga okuthi intengo sezikhanya zikhwela lokuxonga. Nxa ngikhangele intengo ezikhwela ingani futhi ngikhangele isinkwa. Ngibona isinkwa silokhe sithengwa nje yedola elilodwa elangaphandle i-US dollar. Kodwa ke kunjalo nje inkinga ukuxabana okwakukhona lokubidlizwa kwamavinkili e-South Africa kule viki amaviki amabili edluleyo kungenza ukuthi izinto zixonge intengo yazo ngoba phela siyazi ukuthi amavinkili amakhulu o-Shoprite o-Pick n Pay bathenga izinto zabo e-South Africa eziningi zakhona ye ungasu ungene kuma supermarket edithina kulezinto eziningi ezimbalwa esezilungiswa lapha. Yikho phela i-Reserve Bank yayebuza yona isithi nxa abanikazi bemavinkili amakhulu benikezwa imali yangaphandle ngomsika owamabhenki kungathi izinto zikhwela. Uyabona ukuthi osobhizinisi beZimbabwe bavele bajayele khona ukuthi kungavele kube lokungumoyana okuthize izinto ziyakhwela. Bafakwa ama-bond note amatsha ama-$50 sezawuthiwa khona izisebenzi zikahulumende ziyengezelwa imali yomfo. Lokho kungenza ukuthi intengo zikhwele.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli zindaba ngempela sonto ukuthi kuyamangalisa ukuzwa kuthiwa intengo iyakhwela bona osomabhizimusi sebethola imali yangaphandle kwelizwe emkambo wemali lapho eleselinganiso esinganeno. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Abenhlangothi ezitshiyeneyo kwezomnotho bathi kuningi okubangela ukuqonga kwentengo yempahla edingakalayo yansuku zonke okugoqela ukuthi ilizwe kalisalungisi impahla eziningi kanye lokuvalwa kwemisebenzi ngenxa ye-COVID-19. Intatheli zindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi uZulu eqhubeka ekhala ngentengo yempahla esithi akasanelisi ukuthenga okudingakalayo empilweni selokhu kwabekwayo isiqondiso ze-COVID-19 lockdown. Unkosikazi Shelly Sibanda wakoBulawayo ophila ngokuthengisa uthi umumo oseZimbabwe okwamanje ubathwalise amagabha avuzayo.
Sokusiphatha nzima kakhulu ukuthi siphile elizweni lethu leli sithola wonke ama-basic commodities commodities. Ngoba kumele vele umuntu at least isithwala sibe khona sibe affordable impupho wonke umuntu enelise ukuthenga. But nxa uzathenga i 10 kg inyanga vele kayisafiki. Lokho sokusithwalisa nzima. Okunye futhi abantwana abaye esikolo bathona bekhona endlini ekuseni emini ntambama bafuna ukudla. Sizapheka isithwala ekuseni, sipheka isithwala emini ntambama impupho yangkhona kayihlali khonapha idura. So ayi akusiphathi kuhle lokho sure.
Unkosikazi Rosemary Shumirai Chikarakara Mpofu owenhlanganiso ebona ngelungelo labathengi eye Consumer Council of Zimbabwe ulandisa ngokuthi sibi okunganani isimo kubathengi.
So singakhangela lo nyaka sikhangela from January to June sibona ukuthi ngo January kwakufunakala $25,998.97, ngo February kwakufunakala $35,543.30, ngo March kwakuyi $35,703.41, kuthi ke ngo April kwakuyi $35,879.92, ngo May yayi $39,141.98, ngo June kwaba yi $40,237.92. So singakhangela imali leyi utshengisela ukuthi khona imuli elabantu abangu-6. Siqalisa ngo-January kwakuyi 25,000 sisiyafika ku-June kwasokungama 40. Ngakho-ke intengo yezinto zonke ibilokhu ikhwela.
Umnumzana Lubani Nondo ingcwethi ecubungula ezomnotho lezombusazwe uthi kunengi okubangela ukuqonga kwentengo yempahla ngalesi sikhathi.
Okumqoka kulakho konke singathi ngezombangazi zelizwe yizo ezizathula ziyenza ukuthi intengo yethu iye phezulu or impilo yamaZimbabwe ibe nzima. IZimbabwe ngeke ikhangeliyo yodwa, asikhangeli amanye amazwe akukhondishini efana leZimbabwe. Ungakhangela iVenezuela, ukhangele iArgentina, ukhangele iSudan leLebanon, intengo yempahla kulawo ma-countries iyaphezulu ngendlela mangalisayo. Kodwa kule nto yodwa yenza ama-country lawa afanane kwezombangazwa kumanga kuhle. So ngokunjalo ngeke sithi iZimbabwe iza kuba right xa ezombangazwe ingazilungisanga.
Umphathi ntambo wezokuthengiselana unkosikazi Sekayinzenza yena uthi uhulumende uzimisele ukunakekela abathengi sikhathi sonke.
And also ensure that the consumer is able to access.
Sibone ukuthi umthengi uyanelisa ukuyifinyelela leyo mpahla edingakalayo ngentengo elunyileyo. Udaba lokuqonga kwentengo yempahla luyasikhathaza lathi njengabogatsha lwezokuthenga lokulungiswa kwempahla.
So the issue of price hikes is of concern for the Minister of Industry and Commerce.
Intengo yokudingakalayo ogoqela impuphu, amafutha okupheka, ichukela, iflour, igasi yokuphekisa lokunye iqhubeka iqansa kokuphela osekusenza abantu behluleke ukuthenga. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumevis kama.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abakumsebenzi etshiyeneyo ngokumemetheka kwe-coronavirus elizweni. Sikhangela njalo ukuthi inhlelo zikahulumende ezijonge ukuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane ziphazamisa njani umsebenzi wabo. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMichael ngo-8 ntambama.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende usecele inhlanganiso ezizimeleyo ukuba zisebenze laye kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ngoba yena esekhulelwa yilo msebenzi. Abalwela ilungelo loluntu bathi bakhathazekile ngengxabangxoza eqhubeka eSwaziland ngesikhathi eMelika selikhuthaze ukuthi kube lokuthula kulelo lizwe. Abalwela ilungelo loluntu baveza ukukhathazeka kwabo ngodaba lokuvulwa kwezikolo phakathi kwesimo sokuqansa kwenani labantu ababulawa yi-COVID-19 labahlolwa betholakale belegciwane leli. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.